Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intshayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathogen.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba ukhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Umsakwedela lethi eleZimbabwe injongo yinye ekuthi abantu bahlamukele uhulumende, injongo yinye ekuthi abantu babe ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelozayo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamathumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma le ntatheli izindaba eseHarare namuhla, umgcini sihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyelo ludaba sixoxa nomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje kutintsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Yinto esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathogen. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhali akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa ezizathu ezingabe zilelile ubudlelwane nesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikunanzelelayo ukubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla. Ngoba nxa sikhangela udubo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni umejali sesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, kuphazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo nababalisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo abalahlabuzami lokubana bafundise kakhulu abafundi kuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizwe?
Ungathi kule mvame ke yabakhona uhulumende efanayo ukuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi lwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo iyona le yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo bephasi. Kwesibili, singakhuthaza lababalisi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana benza bengathi abazimiselanga bona babe bentshukuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuza aphazamisana elakusasa enxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa ungathile abantu abaya kumfundo yaphezulu, kuthi bona labana akumele bazofida kuma-university, nabo babalithwale. Okuzadala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanayo impumela efunakalayo. Ukuze baqhatheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazasifit into ama-higher level of learning. Ndiyakhayela nabapolytechnic, akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi lawo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200. Okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250, lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe kunengodaba lolu, sixoxele nobhala jikelele weHarare kwinhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-4ZEW ilama unioni amaningi i-4ZEW kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIBITU. So ababalisi abaphansi kwamaunioni lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela amayunyeni labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi iunyeni.
Okuza kwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa. Sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethuselana, kuyini okwenzakalayo?
Liqiniso. Abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacine bayethuka bayenza ngantwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi ayaphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo e-primary le-secondary umnumzana Taungana Ndoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi. Asimzweni elandisa.
Zvekuti hanzi kune varairidzi vanga vari pastrike
ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza tshoko. Lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akulanto njalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka
kurerino.
Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sokhatha lwezemfundo ye-primary le-secondary ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcini isikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapha elizweni. Ake sizwe umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Ngaba kuyimbono nje eminingi etshiyeneyo, kodwa iqiniso esinazo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumende, injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo nenhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa ayithi ubonelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lethu liqhubeke siya phambili. Indlela sinabantu abafa ngendlala singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonweni. So ngaleyo ndlela lezizika thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kuhamba kumangalisi khonokho, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikwaphela enguthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti-ke ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephikisa asiyeyani enifake imphansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijeje zemoto kukhitshwe konke amasansizilayisike esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe nali ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizephele out. Okuqina kudikeka yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqiniso ukuthi ngaze ema-elections abantu izandla leZANU-PF iyakwazi kwasulana nekhathana yibiza izandla lakuhamba layelola leli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona owake namacebo okuthi sithithikisa njani ngabe etafuleni sifanele sonke esikhulumeni sonke sithithikise ilizwe lethu, hayi khona ukuba ngamacinga amanye angayisiwo okufuna ukuwisa nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseFelabusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ja, iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama race you know imthelo ye-council isibhadalwe kathesi lemithelo yemota yikho kuyizwa kuyazisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheza imali. Kodwa mina bona ngathi iglat ekho i-market kathesi ivele kayimanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngaba hambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina imali yakhona iyabe isiya ngaphi imali efanele ingene izithelo eziningi ezikhethwayo platinum o lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu bezimbabwe imali yakhona iyangapi ya so ikhothi nanxa laba abakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asoze sibakholwe ngoba ingoma abahlale beyikhulume nale
ye kodwa noma sikhuluma sibili sijula kukhanya nzani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka
ye akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo amuntu wonke wayebe le mali luba angaze azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayethenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizipahla ezilungiswe ezimbabwe sokusiba lama-access reserves iwazi agcinwa kwema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenzwa khona i-money supply ingcono kulokho
ye iqiniso ukuthi i-money supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment ikhuphela abantu bezanu behlale bekhuluma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu izimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa ezimbabwe i-high credit risk uhambelana lombuso welizwe nxa kungaguqulwanga khonokho asize kulunge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana lamanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzikazi le-Afrika namuhla ukwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili lanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO ET ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund the Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni nabasanda kuwethula inhlanganiso le iphinde yathi eZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo Ingxenye kwezempila kahle zinqoma okwenziwe inhlanganiso lesithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthamfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikanya simemetheka elizweni. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo nokuqhawulana izandla esengukhulumile.
Kusikhuthamfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sangkhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irice water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo. Uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafigazi lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi amafigazi emkhuhlane lo ohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo. Okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalane obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residence Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathesi phansi ukuthi uyawunanzelela umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula. Xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeni. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya lebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezikiseni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, baqale bageze izandla, baqhawulane kodwa babe belegeza izandla-ke ngaso kuthe waphunywa lapha ezitheni ngoba siyakwazi ukuthi nambeke sikuvale 100% ukuqhawulana kwabanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulana abantu bahambe babambe ukudla bangakaze bageze izandla. Le kudleli lapha besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesifudo, in this case ikholela.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokweni kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ikambe senegali yadibana nele Guinea kusasa ntambama emidlalweni wesibaya sika Group C livele selifinyelele uyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yesithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye lele Dynamos uSimon Makwesibanda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations.
Senegali ngibona ngaba ama-favorites ukubuyela ukuthatha i-cup njalo eMorocco. Hayi, unabona nama-teams azafika ku-final lawa. Even iSouth Africa singayidlela, but South Africa ingakwazi ukuwina kuTunisia, iyafika kumasemi ngoba i-team yana i-strong ngendlela ababhilda ngayo ukuthi bathi bathatha almost i-6 players ezisandans basebenzisela amanye ama-players.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwesibaya sika-Group C le miklomelo yesithupha ukuthi ngemva kwalo kule Guinea le miklomelo yemine. Iqembu leCameroon lona elizadibana nele Gambia lihlezi endaweni yesithathu njalo lilo mklomelo owodwa, ukutsho ukuba kumele linqobe le Gambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
AFCON lisiye ilama surprises makhaya lama team so far first games ama team amaningi kube lama surprises like Namibia even Cameroon game can show ukuthi basebenzimeni for now but hayi my hope ukuthi bazaphika kusithethi game yabo last.
Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Tunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika Group E njalo umqeqeqeshi womdlalo wenguqu Gift Ghetto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu akusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa lo isitholile ama winning formula, I think ingaba i threat nga bengasayinazelelanga ngoba sebebonile according to iplayer izinga wamombono ngibona zani batshintshile i-type of play bebehambe egedini kani i-first game yabo babedlala utikajaka ongayindawo. Igame yayizulu ibelo mehluko because beyange for ama-goals. I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lo nkala oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
I-South Africa they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue opportunity? We know that is one of our philosophies, the South African Shipopo, playing for entertainment. So they need to change focus. So if their attitude changes, something can come up because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that teamwork, way later they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalane yesibaya sika Group E lile miklomelo emine, ukuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lile miklomelo emithathu, ikanti eleNamibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo emithathu kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngeleSouth Africa ngefuko kanyangesonto. Emsileni wengalane kule qembu leTunisia lona ilo miklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lo ucina kusibaya sika Group F.
Senegal obvious bafike naso nenxa yimithatha futhi sikhangela kwemali laba izambe songani mhlawumbe sasazuba ready sine 3 system singathembi ukusabela ngafika esilekele phambili.
Imidlalo yezibaya yafike emaphethelweni ngolwesithathu kuyikho lapho kuzacaca uba yiwapha amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibasinya thola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lamaqembu amane abe le miklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso yeordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala le umsebenzi loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu qhubeke lapha uhlelo lehlanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.